Uhulumende usezame imizamo eminingi yokulungisisa inotho yelizwe ebalisa ukwethusela usomabhizimusi kodwa yonke ikhanya isiya nganqele. Elinye icebo likahulumende ngelokupha imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa kunkampani yeziphala e-GMB ukuthi isungule izitolo ezilentengo ephansi. Omela isigaba seBinga North edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi okwenzakalayo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalalwazi.
Umgabe Prince Dube le ubele some bit of knowledge. Laba kabala ngitho la clue eyokuthi khona lezi zinto zihamba njani. Kabakwazi njalo kabakunanzeleli ukuthi nxa umkhonomi ama-fundamentals omkhonomi engamanga kuhle izinto ziyaqansa. Amabhizimusi nxa ekhweza intengo yezinto kabakhwezeli ukuthi wafuna ukwenza iprofit ngoba iprofit yakhona kayini. Into ekhona ukuthi osomabhizimusi bayazama ukuthi khona konke abakuthengisayo kwanisa ukuthi kusasa bekuthole. Ngikhuluma kanje ngikhangela uZambezi ngibona osomabhizimusi ababamba inhlanzi ezincane amatemba. Abantu labana nxa isikepe singena emanzini siyafuna ifuel. Ifuel ikhansa nsuku zonke kuleli lizwe njalo kayisitholakali.
Esinye isakhamizi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Mpofu uthi impilo isilukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Thathis asikwazi thina ukuthi khona nje abathengi siningaphi. Ifokungani sizintandane asilamuntu esikhalela kuye ngoba uhulumende akezwa izikhalazo zethu. Ubabo upresident langaze sibe silokhe ngapha siphansi sikhala. Singani nakezwa sokungani sizintandane. So thina thathis sikhalaza ukuthi angenele ngoba nxa izinto ziyala zilokhe ziqansa isikolo ziyavula. Thathis asikwazi thi amafizi azawumanjani asikwazi ukuthi maybe inthova nayo izaqansa futhi ngoba izinto zilokhe ziyala ziqansa izinto azisathengeki. Usuthi ungabona ulutho la yazi maybe kade ungabhajethi nangakhona lokhu but ungabona kuyehlile intengo usugijima uthenge khona lokhu. So sesenza i-impulse buying ngoba asisakwazi ikusasa yethu isibekelene thina ngendaba lezi ezezintengo ezilokhu ezitranswa ngokuya phezulu and okunye asisakwazi kume mhlawumbe abathengisi yibo asebethatha ithuba leli ukuthi bayenze imali kumbe labo lapha abawoda khona kuvele kukhuphukile yini asisakwazi ukuthi onguye vele omele sikhale kuye sithi khona kuqondiswe kuye asisakwazi.
Ukukhwela kwentengo ezitolo kuhlasele kakhulu abahlala emaphandleni okuvele intengo yandise ukuba phezulu. USibanda uthi esigabeni sakhe khona impahla ezitolo ayisabambeki.
Akusathengeki lutho eBinga lapha ngithanda ukuthi ngikutshele iqiniso ngingenile ezitolo lapha ngizama ukuthi ngidinge osepha ngizama ukuthi ngidinge osinkwa ngizama ukuthi ngidinge ompuphu okunye kwakhona kakuqansanga nje kodwa kakusatholakali. So yikho sokusenza-ke ukuthi lapho kutholakala khona intengo yakhona itholakale isiphezulu. Impilo isinzima ngaphakathina kwezakhamizi eBinga lapha ngike ngaba lo mhlangano wekhansilini ekuseni sizama ukuthi sikhangele ukuthi umhlabathi kathesi usuthengiswa ngemalini. Ikhansili ifinimile ukuthengisa umhlabathi ngoba kayisakwazi ukuthi yayithengisa ngemalini. Sebemelele ukuthi betshintshe bethi bona labo sebezathengisa ngemali yaphandle kwelizwe ngoba yiyo yodwa imali ongavuka ukwazi ukuthi hayi impondo yayizulo nakusasa yabe ilokhu impondo.
Esinye njalo isakhamizi sakoBulawayo unkosikazi Sisandlovu uthi okungaphathisa ilizwe ukuthi uhulumende angenele ehlise intengo yempahla ezitolo.
Kunzima kulezi nsuku ngoba yonke into ikhwele kakhulu. Akula nto sibike ngathi lokhu kulula ukuthi kwenze. Isinkwa sangikhona ukuthi uze usithenge nsuku zonke kuyabiza ngoba sesiyi-$3.50 loaf eyi-1. So nxa ule mudi le ethinje ngathi yakuthiwa bufuna 2 loaves kunzima ukuthi ukwanise ukuthi ukwanise le yonke imudi. Futhi kwenziwa i-price control abantu bancedise ukuthi ama-prizes ayehla abuyele to normal. Uthi wonke umuntu akwanise uku-afford ukuthi athenge isinkwa ahambise abantwana esikolo ngoba isinkwa sikhwelile amafizi akhwelile siwele ikhwelile. So yonke into iyalokhu ikhuphuka ukungananzeleli ukuthi abanye abantu abakukwanisi khona lokho.
Umphathi mtambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wathi kusiyafika inyanga kaLwezi wonalo umnyaka intengo yempahla yezitolo iyabe isingasakhweli njalo lo mnotho usuthuthukile. Kodwa iningi liyazibuza ukuthi kungenzakala njani lokhu. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.